Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day, bekhala ngeholo eliphansi njalo besola uhulumende ngokwehluleka ukuthenga imithi yokusebenzisa ezibhedlela. Uhulumende wakwele South Africa ubika ukuba usebize umeli wemelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuze azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi zokuhlasela kwele Ukraine. Ugatsha lwezemali solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day, bekhala ngeholo eliphansi njalo besithi ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane. Usuku lolu lunanzwa emazweni achiyeneyo omhlaba ngenjongo yokuqakathekisa indima edlalwa ngabongi kwezempilakahle. I-International Nurses Day iza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kufaka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe angamachumi amahlanu lanhlanu 55 alokusadalala kwezempilakahle okungamelanga abongi labodokotela bawo baqhatshwe ngamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo. Abongi labodokotela beZimbabwe baphuma buthumuthumu elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBhilithane. Kodwa iZimbabwe Nurses Association ikhala ngokuthi lokhu sokunzima kulandela inyathelo leWorld Health Organization. Ngenyanga edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usolele eBhilithane esithi lidala amacala amabi kakhulu ngokuhuga abongi labodokotela beZimbabwe, bona athi bachiya isikhala esikhulu elizweni labo. Sibuze umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Majongosi ukuthi bathini ngosuku lweInternational Nurses Day lolu namuhla.
Imali isalari yethu vele ayisakhwani, ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise konoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izikhalazo zethu ukuthi sifuna isalari yethu ibe i-US dollar, futhi sifuna ukuthi siphile kule. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain kumbe eAmerica wadinga umsebenzi konako, le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakhwanisa kuphila kuhle le salary leyana. Kodwa sibona futhi ukuthi i-government, sabona uminister wethu ye-health wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. sisebenze sacina safakwa ku red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe eBritain kumbe eAmerica kumbe eCanada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe kuRed Zone le iliphatha kabi kanganani ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi ntambo njalo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane amazwe athuthukileyo ngokuqhatha abezempila kahle abavela eZimbabwe.
Kunoku vele siyakusula lendawo yokuthi vele umthetho uyasivumela umthetho welizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona kodwa futhi sayikuthazwa ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asihlalise phansi sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo kodwa na wahamba wakhuluma lehu sayenzwa i-red zone ukuthi we are red zone asikwanisi ukuhamba khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni sho bafuni siyenzeni siyafuna ukuphila lathi sifuna imali yakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yi-bonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa isithupha.
I-government yamadiploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate pande ngale sijingeomunye umsebenzi kodwa so right umthetho akuvumi konoko. Siyakuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma amadiploma abo.
Umnumzana Anthony Majongosi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri uthe ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. The Voice of America, direct from Washington. Uhulumende wakwele South Africa wanzise namuhla ukuthi usebize umeli weMelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuthi azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukuhlasela ele Ukraine. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcitshi yacubungula ezombusazwe zithi ukufuthelana okukhona phakathi kweMelika leSouth Africa kathesi kulamandla okudumula ubudlelwano bamazwe lawo mabili kugcina ukubhazamisa lobudlelwano bamazwe omhlubulo wangezansi wezwekazi leAfrika. Umnumzana Bridget utshele abezindaba izolo ukuthi ufunga ngempilo yakhe ukuthi umkhumbi weRussia wafikela eSimonstown ngompalakazinyakenye wasuka kusugcwele izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukulwisa eUkraine. Ingcitshi ecubungula zombusazwe bamazwe atshiyeneyo omhlaba umnumzana Thembisa Fakude ongumcwaningi enhlanganisweni ye-Africa Asia Dialogue uthi inkulumo kaBridget le iveza ukuthi ulobufakazi obubambekayo ngalolu daba okuyinto ezafaka ele South Africa enkingeni enkulu.
We are in a very serious situation and one will expect that of course.
Singazithola sesixotshiwe kumanyano we-AGOA obusipha iSouth Africa ithuba lokuthengiselana leMelika impahla ezifika amabhiliyoni angamachumi amabili.
To compromise, no, give away the 400 billion rand worth of trade with the United States.
Ufakude uqhubeke ethi kulengozi ukuthi leSouth Africa lingazithola seliseteswa izijeso zomnotho ukuza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kumuntu wonke elizweni. Kodwa ke leSouth Africa lithi alijabulelanga inkulumo ethulwe nguBridget. Umphathi ntambo ogatsha lwezokuxhumana unkosikazi Khumbuzo Njaveni utshela bezindaba ukuthi bakhathazeke kakhulu ngenkulumo kaBridget.
The ambassador has not followed diplomatic channels in terms of.
Akusiyo indlela okukhulunywa ngayo nxa umeli welizwe elento ayisolayo. Uphambanise kakhulu uMnumzana Bigeti.
If the US has concerns about anything in South Africa, they are allowed to raise their concerns by their channels.
Ngakwelicelo uMongameli Cyril Ramaphosa uthe lidale lePhalamende ukuthi uzavuma iCommission ezaxwayisisa ngalolu daba. Kodwa umkhokeli webandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Democratic Alliance, uMnumzana John Steenhuisen, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani kuthiwa kuzahlulisiswa lokhu sekule nyanga ezisithupha lesi sihlakalo senzakele. Ubudlelwano bele-South Africa lele-Russia buqale ngesikhathi sempi yobandlululo kulelo lizwe, lapho ele-Russia lasekela kakhulu inhlelo zokulwisa umbuso wobandlululo wabamhlophe. Selokhu impi ye-Russia ye-Ukraine yaqalayo, ele-South Africa likaze lisole i-Russia ngaphandle kokuthi amacelo mabili kuzafuze akhulumisane, ikhetha ukungathathi ihlangothi. Enyangeni ezidluleyo, i-South Africa yemukela abaphathintambo be-Russia kanye le-Melika yathembisa ukuqinisa ubudlelwano bawo lamazwe omabili. Kodwa ke ingcitshe ecubungula ezombusazwe lezobudlelwano bamazwe zithi osekusenzeka manje ele-South Africa lizithola selidabukene phakathi kwamazwe omabili njengoba ngakolunye hlangothi lifuna ukuqhubeka liqhubeza amabhizimusi le-Melika, kanti ngakolunye lisafuna njalo ukugcina ubudlelwano balo bakudala le-Russia. Ngusenjalo le-South Africa lithi lingaqeda ukubuzisisa uBrigade ngenkulumo yakhe ayethulele abezindaba. Umphathintambo wezokudlelana we-South Africa namanye amazwe omhlaba, uNkosikazi Naledi Pandor, uzakhulumisana losowabo weMelika ebeka sobala kukhonona kwelizwe lakhe ngendlela uBrigade asiphathe ngayo. Mele 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha olubona ngezemali elizweni solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo nxa liqathaniswa leMelika. Intengo yezinto layo iyakhuphuka. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi amanyathelo la kasoze aphathise ngalutho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala womanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi uMnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama-tariffs kuthiwa ngama-duties ekhitshwa ebiselwa, ekhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona iyanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okuchiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhadalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubekethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamakampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
I-industry yethu ke iza survivor okungakanani, sizakwanisa yini ukukompitha ke lamanye ama-industries angaphandle kwamazwe aqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanye amazwe. UMkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe la machanksi, kumbe lo mbida, hiko as long kubambe isisu, hiko akudlayo kuphela. Ubi kakhulu lapha elizweni.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho, uMnumzana Masimba Kutshera, uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo lokuqala.
Kaningi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyicothoza, kodwa kathesi sokumele sifune ukuthi labo abephula umthetho kumele babotshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe incwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni, yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe, khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBhilithane lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni, ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umcebisi omkhulu kwezomvikela esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House, uMnumzana Jake Sullivan, ube lomhlangano obalulekileyo lomphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe, uMnumzana Wang Yi, oqhutshelwe kwele Austria. Lo mhlangano wensuku ezimbili ubikwa ungokukhulumisana ngendaba ezichiyeneyo zobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezomvikela. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commissioner for Human Rights yethule umbiko othi amasotsha kwele Mali abulala mahlayana abantu abangamakhulu amahlanu 500 ngesikhathi sokumelana lokuhlaselwa ngabeqembu labesimuslim abedlulise amalawulo abejihadi kuhlelo olwenziwa ngombimbitho ngomnyaka ka-2022. Inhlanganiso ezimeleyo eChildren in the Wilderness namuhla inikeze izikolo ezedlula amashumi amane esigabeni iseMathebeleland isipho samabhuku aphathelane lokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle. Linhlanganiso ithi inanzelele ukuthi intsha yanamuhla kayilalwazi olujulileyo ngokuqakatheka kokulondoloza imvelo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
AbeChildren in the Wilderness bayabele amabhuku la azinkulungwane ezingaba ngamachumi amathathu 30,000 emkhosini owenzelwe eVictoria Falls abawuqoqe bemanyane labohlangathi lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje, unkosikazi uSue Godley ugcizelele kakhulu emazwini okuthi intsha lamuhla kubalulekile ukuthi ifundise ngezokulondoloza njengoba kuyizo inkokheli zakusasa. Amabhuku la uthi labo bawathole njengesipho esivela enhlanganisweni yaseMelika eBooks for Africa besebenzisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zentuthuko olwe-USAID.
To date, I think we've had about 170,000 books which we have delivered to schools throughout.
Silesikhathi sisebenzisana labo okwamanje sebesilethele ingwalo ezingafika phose ezilikhulu lasikhombisa 170,000.
Unkosikazi Godly uthi inani labantwana esabelweni lesi kabafinyeleli iziphala zamabhuku amalibrary okuyikho okubangela ukuthi uhlupho lobuyanga luqhubekele phambili.
That's been brilliant, and when a child is able to read, they can understand a lot better when we, for instance, come in with our eco club curriculum.
Lokhu sikubona kuqakathekile ngoba nxa umntwana esenelisa ukubala bayenelisa ukuzwisisa kakhulu ngabakufundiswayo. Ngakho sibona ukuhlanganela lokhu kuphakamisa imfundo okuyikho okulangathelelwa ngabezimpacts kanye lomhlaba wonke ngezokulondoloza.
Kumpumela yeZimbabwe School Examination Council yomnyaka ka-2022 kwababhala imihloliso ka-Form 4, izikolo ezilithumi lasishiyagalolunye esabeleni seBhinga zaswela ngitsho loyedwa umntwana owaphumelelayo ukuthola imiklomela yokuqhubekela phambili ukuya ku-Form 5. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee bakusekela lokhu ngokubika ukuthi isilinganiso sabantu abafika amajumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% emathebeleleni North liphelela kumfundo e-primary, okwenza indawo le ibe sezingeni elephansi kwezentuthuko kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele. Oyamukele ingxenye yalesi sipho samabhuku umnumzana Amos Gwema, omunye wabasebenzela uhlangothi lweZimparks. Yena ke uthi lokhu kuyabongeka ngoba lakho lokhu kuyaqinisa ubudlelwano lezakhamizi abasebenzelana lazo.
So by doing that, we'll be bridging the gap between the community and wildlife officers.
Ngokwenza lokhu sizabe sivala isikhala sokuthi izakhamizi zibe sazi ukuze zenelise ukusibikela okwenzakalayo kwezemvelo endaweni zazo. Umzekeliso walokhu yikuthi ababulala inyamazana bengathumba lindawo balakho ukusibikela ngoba bazabe sebesazi ngalezi ngwalo.
Izikolo ezabelwe lesi sipho ngezincelezalane lewange leChizarira National Park esemangweni weBhinga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday.
Kuwaza Friday namhlanje silomasikandi uBlessing Bankwe Spanda ohamba njalo ngegama elithi Qhatho. Yena ke ucula ekogodlwayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Njengoba uyibona siyotheza wemfana wu awuvela ushone koni.
Uqatho ucula ekomahlaba etshwale lapha pheka khona umculo yakhe kamasikandi. Asizweni ukuthi yena wazalelwa nga
Embembesi. Abanye bayazi la kunomngcele khona kagodlwayo neBhelingwe. Nangokungena kulo mkhakha wezomculo ngafike ngethiwa igama elithi Qhathanzipho. Saya salishintsha ngaqala ukubizwa ngoqhatho ngoba elithi Qhathanzipho bese liluningi lapha emculweni. Lele emakhaya khona kogodlwayo lana namanje ngisakhona la kogodlwayo.
Wenza enemkhuze kodwa noma wena
yakala uma ngabe impahla zenke oh yini ufone kusu uma ngabe impahla ikapho yini ungafone mina uma ngabe ukudla kwenka
Upanke upheka umculo wakhe sekhaya njalo selamadlalathi ambalwa athi liphona lamadlalathi akho mdawini
idlalathi lami laqala ngalethula ngaphansi kweqembu iqhathanzipho lele ngalishintsha sengisiba ngiqhatho lelo dlalathi belithi ngalendandatho 2018 2020 ngethula futhi elinye idlalathi ebelithi lona inkomo zabelungu ngazo ukuthi 2022 yethula idlalade lithi self defense kukhona engiqoqozela emphakathini elithi utsheketsho gezayo isihloko sithi intili lintili
Banengi abaculi abadabuka emfilabuso pho wena wathi nje kanjani uze ungene kule umculo qatho
lokulandela umasikandi ngendlela ebengiyulandela ngayo especially umasikandi wase South Africa kunabantu ebengibakhonze kakhulu abebecula umasikandi kusho ukuthi ngothando engaba nalo ilona lwangifaka la emculweni
Mina bamtisi lubabazi Sola ma 2000 nampaguli mendebeni Mina ngizamasi Ngizamasi bawashona
Umculo kaqatho uthakazelelwa ngabantu abanengi Abalandeli bengakuthola ngapi kanye nomculo wakho
Umculo wami uyatholakala ku YouTube uyatholakala kuma digital platforms inkomo zabelungu bayiqhatho uyalithola idlalade likhona uma ufika ku-YouTube uyasearcha utsheketsho gezayo azolandelana amadlalade ngiyatholakala ku-Facebook utsheketsho gezayo ngiyatholakala ku-Facebook iqhathanzipho silo vo inombolo yami u-0774559564
Umthumo ngamasikandi udume kakhulu eMzansi. Singene kwele Zimbabwe ikho nje umculo kokodlwayo uqatho ebesihlakaza ngawo kuhlelo. Woza! Woza Friday. Mpela zwe mina ndikini lonke igama lamukhe Jesus Banda.
Suka madoda qatho insizwa yakwamahlaba ithwale uhlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu esithi kulotshekesha ogezayo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-live talk namhlanje sikhuluma ngamalungiselelo okhetho ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili Abongi beZimbabwe bamanyane labanye babo emhlabeni ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day bekhala ngeholo eliphansi kwanele igama nguNtungami Linkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka Mbabwe.